thina njengebandla le-ZANU-PF ukubambana sizabona ukukhona ubukhokheli be-ZANU-PF ubambene buqinile phezulu khona ngale abantu abangabe belezifisoyo uba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi ngabe kuthiwa into edilikayo kanti-ke i-ZANU-PF libandla elidala libandla lalithi ukukhuleka kwaleli lizwe njalo libandla elezimiso kanye singathi le-constitution eyazakalayo ukuthi uma kufanele ukuthi izinto zangona ziqhutshwa ziqhutshwa kanjani so ngokufisa kwabantu bangafisa ukuthi ibandla le-ZANU-PF lidilike o
abantu basoze becina bebulalana ngodaba lolu babakhoma
into esingayitsho thina ukuthi njengoba ngitshilwe phansi ibandla le-ZANU-PF livele liyakwazi bona lona liqhuba njani imisebenzi yalo konke lokhu kuxokozela esikuzwayo njengoba lami sitho ukuthi sikuzwa nje abantu bekhuluma ngako kodwa ukubandla le-ZANU-PF akukho uma umuntu efanta qanse esikhundleni kule ndlela zangikhona vele okulandelayo and abalandeli be-ZANU-PF abaqotho bayakwazi ukuthi lokhu kuhanyiswa kanjani so asiyo nto esethusayo asiyo nto esasabisayo kumbe sicabangele ukuthi kusasa ngavuka kwenzeka lenye into engayisiyo ngaphandle kwabantu abangabe bona beneenjongo zabo ezingaziwo kanti-ke i-ZANU-PF nongikwayo izimele iqinile lokukhokheli bayo nabakhokheli bakhona kusukela kumongameli nakubasekeli bakhe ababili